Soku isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani izulukandaba olamukelayo emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhlazi ku-19 zibandlela 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umkhokheli webandla eliphikisayo kwele South Africa ele Economic Freedom Fighters, umnumzana Julius Malema, uthi uzabhoda ngamakhefa namuhla ebuza abanikazi bawo ukuthi kungani beqatsha abantu bokuza abagoqela abeZimbabwe.
Lokhu kuyadabukisa ngoba isisusa izinkokheli ezikhuluma ama-statements anje. So ngenxa izalo South Africa zona inkokheli zabo zikhuluma izinto ezinje, zithola igunya lokuthi zehlukumeza abantu bokuza South Africa.
Umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance, umnumzana Felix Magalela Mafasibanda, uthi omela isigaba se-Southerton eHarare engoyibandla le-MDCT, umnumzana Peter Moyo, uzalahlwa ngabantu ngoba bamvotela ekubandla le-MDC Alliance.
Uzafanana ledonki eyangena lo Jesu bayiqakezela batshaya umpululu, ithe sibuya yodwa bayidinda.
Kodwa umnumzana Peter Moyo yena uthi vele kazihluphi ngamazwi kamafa ngoba yena ezithembile okokuthi uzanqoba kukhetho.
Hayi, mina okukhuluma umfowethu uFelix Mafa angilani lakho ngoba yena nyamhlonipha kakhulu.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Webandla eliphikisayo kwele South Africa ele Economic Freedom Fighters, umnumzana Julius Malema, uthi uzabhodabhoda ngamakhefa namuhla ebuza abanikazi bawo ukuthi kungani beqatsha abantu bokuza abagoqela abeZimbabwe bechiya abakwele South Africa. Kumbiko awethule izolo, umnumzana Malema uthe bazabhoda njalo ngamahotela kanye lamankampani abomantshingelane awe-security. UMalema uthi uza kwethekelela elinye ikhefa athi liqatsha izizalwane zeZimbabwe kuphela ayibuzwa ngalindaba. Uthe lokhu akutsho ukuthi balwa labantu beZimbabwe labanye abokuza, kodwa balwa lamankampani abaqatshayo. Izizalwane zakwamanye amazwe zithi uMalema lebandla lakhe baphehla udlakela lwe-xenophobia olufana lalolo olubulalise abantu abaningi kwele South Africa kuminyaka esanda kwedlula. Sikhuluma nje kulezinye inhlanganiso eseziqalisile ukuxotsha izizalwane zakwamanye amazwe kwele South Africa zizidudula ezindlini njalo zivala lamabhizimusi azo, zisithi kumele zibuyele emazweni azo ngoba zithathela abantu bale South Africa imisebenzi. UNtungameli Nkomo Studio 7 uxoxele intatheli izindaba esebenza kwele South Africa, uSimbarashe Nembaware.
Okubuhlungu lapha yikuthi abezepolitiki basebenzisa indaba yami yama-foreigners lokusekela kwemisebenzi njengendlela yokukhankasa ukuthi bethule amavoti. Sebethule amavoti lawo abangeni abaye ephalamende besiyatshintsha imithetho evele ivumela khona ukuthi-ke abelungu yibo abalamankampani lawo beqhubeke beqhatsha ama-foreigners. Abakwenzi lokho, bakukhuluma kuphela ngesikhathi sokukhankasa. Sibone uHermann Mashaba exotsha u-DA esiyabumba iqembu lakhe i-Action SA ekhankasa njani ngendlela ngodaba lama-foreigners. I-ANC layithe isidliwe ukhetho oludluleyo olwama-council yaqala indaba yani yokuthi sidile ama-foreign. Ikanti-ke uhlupho lwe-South Africa aso ma-foreign, uhlupho lwe-South Africa ngumnotho wabo owayo, i-corruption. Ungalungisa lezo zinto angikholwa ukuthi ungaba lo muntu ongahlupha ngokuthi amaZimbabwe asebenza ngaphi, amamalawenzi asebenza ngawo.
Sike sabona kuminyaka esanda kwedlula abakwele South Africa behlasela abokuza njalo bebulala abantu abanengi besithi babathathela imisebenzi. Okwenziwa ngomalema labanye lokhu akusoze kusibuyisele yini kulokho esesike sakubona kudlame esesike salubona.
Lokhu kuyadabukisa ngoba isisusa izinkokheli ezikhuluma ama-statements anje so. So ngenxa inzalo South Africa zona inkokheli zabo zikhuluma izinto ezinje zithola igunya lokuthi ziyehlukumeza abantu bokuza e-South Africa. And ubuhlungu kakhulu ukuthi abantu bokuza kuqhakeka kuphela abantu abamnyama abeZimbabwe, Mozambique, Malawi, DR Congo, amaNigeria. AmaNdiya asabantu bokuza, abelungu hayi asabantu bokuza, abanye laba yabantu bokuza. So unfortunately isiqale unyaka iGovernment of Africa layo ihamba ngenyathelo lokuthi ama-foreigners so isho amaZimbabwe inikise barenyele ama-permit lana amahhala, okuyinto nxa bekhuluma kwezepolitics abo kungani amaZimbabwe zase-South Africa afika 5 million wonke asebenzisa i-visa yamahhala, okuyinto i-propaganda esigcwele emakhanda ama-South Africans ukuthi hayi uhulumende wethu kukhanya uthanda ama-foreigner owagcinile azawanikela amavizi amahhala wonke be-5 million. Bengabachazeli iqiniso ukuthi hayi abantu alamaviza lawa balutshwana. So nxa sokungeneleka-ke sokungena abe-opposition oyemini bashaba namhlanje uJulius Malema bekhuluma ngendaba zalezo, impumela yokuthi uzaba ne-xenophobia and ku-xenophobia sibawubona amapholisa nje ayabemile ebukele sokugqekezwa izitolo ezirana ngama-foreigners amaPakistani, amaNigerians usiya njalo.
USimbarashe Nembaware yintatheli zindaba yeZimbabwe esebenza kwele South Africa.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivotele inkulu.
Asambeni madoda
izolo besilodaba lapho esixoxe khona lomela iSouth Atone edalele iParliamente umnumzana Peter Moyo ositshele ukuthi ukhangelele ukunqoba kukhetho lomnyaka ka-2023. Lokhu akuphathanga kuhle umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafasbanda. Yena usithumele umlayezo we-WhatsApp esithi uMoyo engakhohlwa ukuthi wakhethwa nguZulu emele ibandla le-MDC Alliance hathi ele-MDCT, ngalokho ulakho ukunqotshwa.
Mahlabe Zulu, uPeter Moyo ongu-current MP eHarare South Atone Constituency wangena indawo leyana ngebizo lethu ele-MDC Alliance. Sekhohliwe na ukuthi idonki lagadwa Jesus Christ langena eJerusalem abantu bonke balifakela izigqoko ezibomvu lezi ingubo phansi balamacansi. Hayi donki yathaba kakhulu ukuthi namhla ngihlonitshiwe. Kuthe ngeviki eyodwa sidlule labuyela abantu bafika balidinda bathi kanti lidingani. Lapha nzama ukutshengisa uPeter Moyo ukuthi ibizo owangena ngalo, lepikitsha owangena ngayo, isithombe owangena ngaso sasingesikababa u-advocate Chamisa upresident we-alliance. Yikho wahle wabona ukuthi engaphuma laphana kasoze buyele, wasesithi akungcono nginambithe ngenza ama-tactic okuthi ngidle ngisebenzele abantu bami. Hatshi baba Moyo Peter, abantu abale conscience abale principle abadingi ama-tactic, abadingi ukudla. Uzabona ukuthi sesifikile isikhathi ngo-2023 uzafanana le donki eyangena loJesu bayiqakezela batshaya umpululu, ithe sibuya yodwa bayidinda. Yikho ke mfowethu, uma ufuna ukuchapha umfula, bamba inkomo elomsila iza kudonsa uchaphe. Kodwa ungaba isithutha ulokhu ukhangelwa ukuthi suthi uyayibamba ubambe inkomo engalamsila uthathwe ngamanzi. I-constituency ye-South Atone ngeye-MDC Alliance. Njalo siyakutshela ukuthi uma ungasoze uguquke yikuphela kwakho politically. Ungahambi, zinuka amakhwapha, kungaba ngcono ukuthi uzithulele lokhu kulomba abantu sesingena khona apho manje uzabona ukuthi uzasala ubambe insiba zejuba ijuba seliphaphile njengoba ongumuntu weMDC T engalabantu okunye mahlabe zulu ngifuna ukuchayela ihlombe ama political parties engathi flight by night political parties siyabonga mahlabe zulu uPeter Gazinuka amakhwapha lamajahala athi sesaba ukungena kuma by election silichayela amahlombe ngoba lesaba ukuyangiswa njalo lingachithela abantu isikhathi yithi abanqobi siyabonga
Umnumzana Felix Magalela Mafasibanda ngumsekeli wesikhulumeli sebandla leMDC Alliance ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekobulawayo njengoba iStudio 7 ingasekeli hlangothi siphe ithuba umnumzana Peter Moyo kesizwe umlayezo asithumele wona ephendula uMafa
Ayi mina okukhuluma umfowethu uFelix Mafa angilani lakho ngoba yena nyamhlonipha kakhulu asoze ngikhulume amazwi amavi ngaye ngoba into engiyaziyo ukuthi khona kupolitiki kuya ngokuthi wazalwa ungumkhokheli na kumbe wazalwa ungaso umkhokheli mina uqinisile nxa esithi khona ngangena lebizo leMDC Alliance it's very true lanamhla lokho ngikhona ngilokho ngikuya eMDC Alliance amphumanga I founded this party angiphumanga ngilokho ngikhona angazi ukuthi uthi ngaphuma ngapi so kuthi ukuthi khona nxa usekhaya abantu bangabaleka bebaningi bebaleki umuzi ngoba usungena inyoka wena obe lesibindi usale ukhona ugcinile umuzi labana ababalekileyo sebesithi khona mina yimi engivalekileyo yikho abakuyenzayo abanye bethu lapha mina angiphumanga kuMDC Alliance angiphumanga kuMDC T ngilokho ngiyikho lokho engangikho khona into ayikhulumayo ngeyokuthi khona yokuthi kuthiwa uzadliwa khambena singukhulunkulu wena uzabona uzayenzakala ngo-2023 sazi kumbe sebona seprofita kakhulu ukuthi kona hayi ngo-2023 uPeter Moyo yabengekho kodwa mina ngisebenzele iconstituency yami angifaki abantu kuma elections every time nxa ngingakhethwa ngabantu kufuze ngiqede ithemu yami by hook or crook kufuze ngiqede ithemu ungabona umuntu ethi uyavotelwa 2 years down the line isexotshiwe aphenduke futhi 2 years down the line isexotshiwe umuntu yena lowo lingamvoteli futhi lahlani useless into leyi kathesi abantu baya kuma-by-elections abantu basele bengela abameleli ngoba abantu baba yizithutha abazange bakhangele ipolitics abazange ba-read ipolitics sho mina lokho akukhulumayo umfowethu hhayi yekelani azikhulumele kambe ngambamba ngamandla ukuthi khona acabange kuhle hhayi lokho hhayi angiyenzi ngumfowethu angimthethisi hhayi angikhulume okubi ngaye hhayi umuntu nje engimhloniphayo kakhulu kakhulu njengendoda engiyaziyo since the formation of this party so hhayi angikhulumi okubi ngaye fananisa lamadonki lokho hhayi ngumbono wakhe uright ufuze achabange njengakhonokho okwesibili ufuza ukuzwisisa umnumzana uMafa angiphili ngepolitics mina ngilezinto zami ezingiphilisayo angiphili ngepolitics angila imali engiyiholayo eParliament laphayana engangigcina ngitsho kodwa ngahlonipha abantu abangivothelayo ukuthi sikufake eParliament ukuthi uyenze certain developments ikuthi akwazi ukuthi iSouthern imi njani sengenzile i-development enye emangalisayo eSouthern nxa elandela kuhle ayisimi isithutha mina abantu bazazikhethela abakufunayo Nxa befuna umuntu ozabuya ngene 2 months usexotshwa futhi abuye 2 months exotshwa hayi lokho kukiwe but engikwaziyo ukuthi kona mina kuli constituency ofuze yabuye ufuze aqine ayikona ophonga umana ebuya nje echa ukuthi it's a walkover ayikwenzima la lapha kuyafiwa lapha e constituency le ibanjiwe yini utsha madegudegu ngiyabonga kakhulu hayi ube lela ngelihle mnumzana Mafa mfowethu
asambeni madoda siyo vota
asambeni madoda
Okwamanje ngesikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphepha iphephandaba lechronicle lilodaba lokuthi umanisipala usemise ukulungiswa kwemigwaqo yakobulawayo ngenxa yokunakwezulu, kodwa umanisipala ubikwa evuma ukuthi phose yonke imigwaqo yakobulawayo isemangobongobo. Iphephandaba leNews Daily lodaba lokuthi uhulumende weZimbabwe usephendule kubi uhulumende weLemelika ngemva kokuba isigodlo sommeli weLemelika eZimbabwe sethule amazwi okuthi ukhetho lwamabhayi elections oluzayo ngenyanga kaMbimbitho luzakuba isibonelo sokuzinikela kukahulumende weZimbabwe ekuqhubeni ukhetho olukhululekileyo. Manje singilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Ngikwena siyalibingelela noMrs Dube nabomadube. Siyakholwa ukuthi niphilile, thina siyaphila. I'm not sure inamba engiyisebenzisayo le iyo kumele ngiyisebenzise na ole ngiyemsebenzini, kodwa ngithi kini hayi, ibona i-prediction yami iyangichitha. Bengizama ukunqamekela amakhalenda nama-ball point, hayi kusho ukuthi okwami sengizokuthola nje noma ngingawinanga mkhwenyana, ngoba hayi sengizame ngehluleka. Linjani kodwa eminyakeni omutsha, singabonga mani philile, thina siyaphila. Hayi siyalibingelela, besilihlola nje, akube kuhle kini. Ibingelela abantwana,
ngiyabingelela ku-Studio 7. Igama lami ngu-Elincuke, ngikudombodema resettlement. Ngiyezwa kukhulunywa ngokubhalisela ukuvota, kodwa thina khona lapha esikhona hayi kangikwazi mina vele ukuthi kubhaliswa ngaphi. Kakukho lapho kubhaliswa khona. Ngiyezwa ukuthi abantu kabafuni kubhalisa, akula ndawo lapho kubhaliswa khona lapho. So besicela ukuthi indawo zonezo kazifakwe abantu bebhalise. Ayisikho ukuthi abantu kabafuni kuvota, njalo ayisikho ukuthi kabalalwazi ukuthi ukungavoti kwabo, ukungabhalisi kwabo kungenza khona lokho okuchasiswayo ukuba kungaqunywaqunywa izindawo. Siyakwazi, kodwa akula ndawo lapha okubhaliswa khona. Siyacela ukuthi kazifakwe izindawo, siyabhalisa.
Sikanibonani, sanibonani bantu bangithi linjani ngezindawo ngezindawo. Mina ngimangazwa yilo muntu wezanu-PF engizwe ethi amatshe lawana afakwa ebhalakwe afakwe okungekho emthethweni. So engingakwaziyo ukuthi abantu labana bona babulawa okusemthethweni yini, ma engabe ekhupha igama lokuthi amatshe esikhumbuzo lawana afakwe okungekho emthethweni, abantu bona babulawa okusemthethweni na? Ngoba umuntu lengqondo angicabanga ukuthi kona engamapha kwabantu ekhuluma into efana nale. And phezu kwezehlakalo ezingaka ezilokhu zisenzakala ebhalakwe ezizisusiza abantu abasazibuza imibuzo etshiyeneyo namanje ukuthi kanti kwenzakalani ngomnankakho yilokhu elandelela abantu abatshonayo. Kodwa kiqiniso labana abantu labana imiphefumulo yabo izovuka izilwele ngelinye ilanga, bazoba la mandla, bazoba la mandla abantu laba, basezozilwela usezoqalekiswa umnankakho, lisezoqalekiswa leli shona leli, basezoba lamanye amandla abantu babana ngendlela alokhu ebalandelela ngakhona, wababulala wayaloku xolisa, bazama kabantu ukuthi bayefaka besula izinyembezi lamandla lokhu ebalandeleni, kodwa basezoba lamanye amandla abantu bana babo. Imiphefumulo yabantu labana iminingi kakhulu elele laphana, bonke basezovuka bezilwele uzoqalekiswa umnankakho ngalento yakhe ayiyenzayo le, ezebele isipindi sokulandelela lo muntu owambulalayo elokhu emlandelela futhi esamzwisa ubuhlungu wesi. Indawo lana kubuyahlonishwa indawo yebhalakho le, kube ihlonishwa kakhulu.
Hayi siyalibingelela lini bonke bantu kamini Nkomo nani nonke bantu weStudio 7 kanti bakithi. Ah savelele emhlabeni savelelwa. Izani lokhu iti yawini, ukuwina kwayiyenzani, itholani, nehameneze 40 years now. Khathi sikhuluma ngamatshe esikhumbuzwa lokuzayo. Sengicela ke sibangilizwe, sibangilizwa kutsho sizwe ukuthi uhamba njani emhlabeni, sibangilizwe. Ayibhonga inkunzi sizwe, sibangilizwe. Cela mtaka Joshua Nkomo, siyakucela zaphi esizwe, siyakucela mtakanyongolo, siyakucela abantu bakithi. Hayi abantu bachabantu, he? Sacha, kwacha abantu eTanzania babulawa amahovete bedilena ukuthi kuyahlanganiswa. Sesifa sisebenzethu namanje lakhona apha sibe sitsha sithi sizama ukuthi abantu babebhlathi sibafundise sikhambe siphanda lapha lapha sisaphandeki. Siyacela sidunga mini Nkomo likelizwisisa into lezi, likelizwe liye kuyo kudalwa yena lothi uzawina ewine engayenzi lutho ngicela undodala kwathi usimelani zela mzanga usimelani intatheli lokuthi awusimelani wakwakhupha enye into ukuthi uvele kaba wini ngamavoti abantu bawina ngamavoti abantu bangaphandle ayebethatha abantu besemazambike usimelani wakwakhulumela enye igama lapho mhlazana kuvotwa athi heyi khangelani abantu abakhona abaphuma kulindlu encane engako enye libe liti liyawina hayi hayi singabe khuluma into yokudlala abantu besifa bethola nzima siyalicela ke lilungisa into kahle ngiyabonga
ngiyabingelela kini basakazi be-Studio 7 sakazi udaba olukhulunywa ngu-Joseph Chuma ludaba olusukumezayo ludaba olubi kakhulu engakhulumi njalo thina singabantu sihlukumezile singaphandle kwelizwe sihlukunyezwe lapho esikhona idudula yena izokhuluma into enjengaleyo kuthina uthi kwehle kanjani into oyikhulumayo kuthina ethi wona balibandla elilwelamalungelo abantu libandla elenzela abantu izinto izidingo abazidingayo akula nto abasinzelana ebandla ezanu-P F sifunde nzima sibhadala i-school fees namanje asiqedaka nezikolo ngenxa yebandla ezanu-P F liyenzeni for 40 years ibandla ezanu-P F nezitendi siyazithenga balwa obaba bethu balwa omalume bethu betela impi ukuthi thole inkululeko ezimbabwe but izitendi siyathengiselwa ngemali esingenayo thesemali ephezulu sizothola nokwamahhala ezimbabwe kobulawayo idrobho lakithi siyathengiselwa izitendi siyathengiselwa yonke into nje akula nto esithola mahhala njengamanye amazwe siyahawukela amanye amazwe thi bathola izinto mahhala baphiwe izitendi mahhala thina ezimbabwe ilizwe lalelwa ngobaba bethu baempini belela ukuthi ilizwe likhululeke ilizwe lamanje kuliboshiwe izanu-P F hhayi sikhathini izanu-P F Joseph Chuma thiyani ukukhulumela ngaziyela bogawuli thiyani sihloniphe sibadala singaka sikhulile ngaphasi kwezanu-P F sihlukumezeka singafundanga sinje linika abantu bezanu-P F izitulo nani libanika izinto ezihlukeneyo thina lingasinikezi kuye ngabantu besindebelene ihlukumezekile ezanu-P F sikhathele ngayo enough is enough
sanibonani mahlaba ezulu sanibonani bantu balandeli be-V O A yeah I'm saying this with much anger Usharamba is a spokesperson wezanu has no right to speak with emotions phezu kwalokho abakwenzileyo bedelela besiyabhomba ebhalakwe ukudelela abantu kuyani basidelela thina amandebele kusukela bona so ngiyamuzwa nje ikhuluma edelela esethusela futhi these people sebefuna i-direct challenge ukubana sizivikele thina amandebele ngokubisela back ngendlela nabo abasiphatha ngayo silwele ngisho kanjalo mahlaba ezulu asobantu abakahle you can't speak like that actually and after all I don't understand that man at all yabona you can't speak and justify something that is very wrong because they are very wrong yikusidelela amandebele komdlalo balokho besihlokoloza besihlaba sizabisela in a bad way sibulala abantu bakibo nathi that's very wrong actually I hate it actually no salakhilekelwa izihlobo zethu thina sizibuhlungu but he speaks like that ufuna ukwethusela ubani Usharamba
livuka njani ku-Studio 7 hayi thina siyavuka akulaluthalobi bakithi ama-messages lawa liyafowadayo okukhulunywa ngokuthi sokubotshwa abantu sebexotshwa amanye ama-messages ana lawo bakithi liyananzelele izinto ezindala njalo ezinye izinto into ezingekhoyo abanye basekhaya bahlakaniphela eceleni yazi uhlakaniphela iganga fana lokho ukuthi ufuna uhlalo sethu sabantu and uma usenza njalo yiphi impression oyinikeza abanikazi belizwe uma usenza njalo asiyekelelini ukufowada lezi zinto ezingenangqondo singabantu siyatshayisa khonokana abantu basazotshaya betshayelwa khonokuyama ngoba liyabamotivate abantu ukuthi le nto lingayenza ingayenzeka asiyali kukhona sikubonile lapho nalapho kodwa asiyekeni ukufaka irhaba sibe sesenza ngathi ukuthiwe kona leyo nto leyo iyenzeka ngendlela le esebiyenza ngakhona izolo bengisetharfanteni ngihambile ngabhoda kakhulu I saw nothing into engiyibonile umunye ubafo okelinye ilizwe ngengelisho obebothiwe ebotshelwe iinto zakazenzayo ezingeke emthethweni lapho kade kulabantu kade bebhikitsha khona bemphosa ngamatshe bethe kahambe kiwe uyaganga so khona lokhuyana akutho ukuthi sokuyikhona loko linethe likufuna ngoba kuyakhanya ukuthi abantu bayakufuna futhi bayakupromota asizamenini ukuthi ule data eyinaf uyekele ukwethusela abanye abantu ngama-pictures akudala
salibonani studio omuhle studio 7 omuhle ngiyabonga kakhulu zihlobo zami mina ngithanda ukubonga kakhulu ubaba uMagalela Mafa uFelix Magalela Mafa ngomsebenzi awenzayo ukulwisana lenketha bechabi lokulwisana nalabo ababulala amalungelo abantu ngithi mdala wami ngawo ngala unjalo lanxa bengabe bekhona abanye abakukhangela ngelihlo baba kukhangela zima thina sithi yana phambili thina eZimbabwe asifuni inketha bechabi ukuthi kule ndebele kule shona kule tonga sifuna iZimbabwe yi-1 so labo abakhuluma ngokuthi hey laba amashona abadla imbebe babo bani banjani banjani hayi siyacela abasakazi baka Studio 7 futhi ama audio sanjalo lingawafaki ngoba thina asifuni inketha bechabi ukuthi ngumtonga ngumdebele ngumbani ngumshona utheni umkhalanga akusebenzi kodwa okuqhakathekile ukuthi sonke singabantu oqhakathekile ukuthi silungise izinkinga ezikhona ezonakalayo hayi lokho ukuthi kuthiwe ubani ngumshona udla imbeba ubani utheni phendula i audio yondodo wayekhuluma sithi yabantu badla imbeba akusebenzi lokho okudla imbeba sicela ukuthi khulumele into iyiyo ngiyabonga Studio 7
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu angelani lokwenza le Studio 7 elisithumele nge WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318
le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America ese Washington DC lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6170 7270 6040 laku 15460 kHz shortwave
Ngesikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. EliChina selikhuze abenhlanganiso yesTaliban abahluthuna ilizwe leAfghanistan ukuthi kumele bafeze izithembiso zabo zokuphatha uzulu walelo lizwe ngokusemthethweni kusasemasinyane. Amapolisa akwele Sudan adubule abulala abantu abayisikhombisa kade betshengisela besola ukuhluthuna umbuso okwenziwe ngamabutho. Uzulu wele Uganda ubikwa ethwele nzima ngokusilela kwamafutha ezimoda ngoba imoda ezithwala la mafutha zisehluleka ukucapha umngcele zivela kwele Kenya kulandela ukufa komtshina ohlola izimoda legciwane le-coronavirus. Kwezemelika. Udaba lokuthi izikolo zivalwe ngenxa yokumemetheka komkhakha wegciwane le-coronavirus othiwa yi-Omicron soludale inkulumo kwelemelika. Uhulumende welemelika uthi abantwana besikolo asebahlatshwa ijekiseni yokuvikela i-COVID-19 bedlula kancane ingxenye 54%. Ukumemetheka kwaleli gciwane ezikolo sokubangele ukuthi abazali abaningi bacele ukuthi abantwana babuyele kuzifundo zobulembu be-internet besezindlini. Kodwa uhulumende welemelika yena uthi abantwana kumele baqhubeke besiya esikolo kungakhathalekile legciwane le-coronavirus. Siqoxele salane seZimbabwe esihlala ngapha kwelemelika umnumzana Jabu Nyathi saqala ukumbuza ukuthi umumo unjani lapho ahlala khona.
Ngibingelele babathandi kanye labalaleli be-Studio 7. Mina ngiseSeattle eWashington State. Umumo we-coronavirus lokhu memetheka. Kusukela ekuqaleni komnyaka esisanda kungena, inani labantu asebethole lo mkhuhlane liyanda kusakwensuku. Badlula 5,000 ngelanga abatholakala bele COVID-19 esabelweni sase King County.
Sesike sabona kwezinye indawo ezinye izigaba zingasela kudla ezitolo okuthiwa khona kubangelwa yikusilela kwabachayeli abaletha ukudla ezitolo. Kunjani khona ngapho ngendaba yona le yezitolo?
Hathi lapha besingakabhekani lohlupho lokusweleka kokudla ezitolo ngenxa yokusilela kwabachayeli. Kuvame nje ukuthi abantu bengezwa kuthiwa into ethile esatholakale ezitolo baphange bayethenga uthole amashelf esikhamisile nje. Kodwa hhayi bokungakabi lehlupho olukhulu kangako.
Umnumzana Jabu Nyathi sizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 esedolobheni le-Seattle esigabeni se-Washington State. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Umkhokheli webandla eliphikisayo kwele South Africa ele Economic Freedom Fighters, umnumzana Julius Malema uthi uza bhodabhoda ngamakhefa namuhla ebuza abanikazi bawo ukuthi kungani beqatsha abantu bokuza abagoqela abeZimbabwe. Umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MTC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafasibanda uthi omela isigaba se-Southerton eHarare engowebandla le-MTCT umnumzana Peter Moyo uzalahlwa ngabantu ngoba bamvotela ekubandla leMTC Alliance. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.